Amapolisa la afike ekuseni emahhovisini enhlanganiso le elephepha elibanika imvumo yokukhwathaza i-search warrant ethi adinga ama-radio la awe-shortwave esithi kawasavunyelwa. Umnumzana kucaca phulu igqwetha elimele linhlanganiso kanye lomnumzana Zenzele Ndebele obotshiweyo uthi icala elitheswa uNdebele likacaci kodwa ulokhu esavalelwe enkambeni ye-central ku-law and order section.
Okwenzekeleyo ukuthi uZenzele Ndebele oweradio dalo kufanele ngamapolisa wathiwe ebuye kuma-studio la lapho amapolisa afike ambopha athatha lama-radio lawo angu-108 kwasekuthiwa yena ama-radio lawo wangenise elizweni ngendlela ezingaphandle komthetho. Kuthiwa ungenise ama-radio lawa eZimbabwe ewangenisa ngudlu engabhadalanga izinto kumele ibhadalwe kuhulumente. Okunye abamthatha ngakho ukuthi ube lama-radio lawa engenalayisensi ye-ZBC. Isenzo samapolisa lezi thina ngokubona kwethu siyezwa ngamapolisa bezama ukucindezela ukukhuluma umuntu ekhululekile. Sikubonile kubotshwa ezinye izihlanganiso ezifana nabo-ZPP lezinye izihlanganiso nje kungafuneki ukuthi abantu bakhuluma abakufunayo. Njalo amapolisa ashilo emanyezisebheni ukuthi abaradio lawa ngabafuni ukuthi abantu babe lawo.
Umnumzana Meli Dube okhangela ukuhanjiswa kwembiko kunhlanganiso ekhuthaza ukuxoxisana kuZulu ibulawayo agenda uthi bayasola ukuhlukuluzwa kwenhlanganiso ezizimeleyo ngamapholisa okuya kuqhubeka ilizwe lisiya kureferendum lakukhetho. Uthi amapholisa ajonge ukuthi inhlanganiso lezi zingaphatheki ekufundiseni uZulu ngamalungelo akhe kureferendum kanye lakukhetho kulandela isinqumo sohlangothi oluphatha ukhetho iZimbabwe Electoral Commission ukuthi ayiyi kunika imvumo yokuphatheka ukufundisa uZulu ngokhetho kunhlanganiso ezike zahlaselwa ngamapholisa.
Sizwile kathesi izekhi iZimbabwe Electoral Commission ikhuluma layo ukuthi konkhona inhlanganiso lezo ezisayi-investigatwa ngamapholisa kumbe ezikwabomthetho ngokuthi kuthiwa zilamacala athize kazisoze zenelise ukufaka abantu bazo ukuthi bahlolisise ukhetho kumbe bahlole ukhetho ukuthi lukhululekile yini. Ngalokho-ke amapholisa siyabone elokhu elandelela inhlanganiso ezinkulu ezijayele ukuhlolisisa lolo khetho.
Amapholisa sesidla ubhedu kulezi insuku ehlasela inhlanganiso ezizimele zodwa ngodaba lwamaradio la awe-shortwave athi amemethekisa inzondo lengxabano ezweni okulinyathelo elingekho emthethweni. Umsekeli kasikomishi wamapholisa u-deputy commissioner Innocent Matibiri utshele ikomiti yedale lephalamende ebona ngezomvikela lokulondolozwa kokuthula ukuthi amapholisa azaqhubeka ebopha abanamaradio la ngoba kulapho abantu abalalela imisakazo enjengestudio 7. Ukuhlukuluzwa kwenhlanganiso lezi sokusolwe kabanzi zinhlanganiso ezizimele zodwa umeli weMelika kuleli kanye lenhlanganiso yomanyano wamazwe awe-Europe, European Union. Ngimele istudio 7 kobulawayo, ngingunothando Spanda.